Endabeni zethu lamhlanje kungolesihlanu mbalakazi 28, 2018. Odokotela asabezingcweti ababizwa ngokuthi ngama-consultant doctors sebephe uhulumende insuku ezimbili ukuthi alungisise ingxabano yakhe labodokotela abasanda kugqiba izifundo ama-junior doctors abasekukhalaleni umsebenzi wenyanga yonke besithe balakho ukumanyana labo ngoba umsebenzi usubandela. Abenhlanganiso yezisebenzi elizweni jikelele eyeZimbabwe Congress of Trade Unions baxwayisa uhulumende ukuthi lonyaka amalunga abo azatshengisela ukukhonona kwawo ngesimo esikhona elizweni. Ukuswelakala kwemali kulezi nsuku sokusenza osiphatheleni bakhombe ngophakathi betshintsha imali yaphandle kwelizwe yedola leMelika leRand beyitshintshela kuhlobo lwamabond notes. Kuthi-ke kwezamasiko lokuzithokozisa kuWoza Friday, sivala umnyaka ka-2018 silabaculi ababili uFisani Moyo ocula i-Afropop kanye lo Esther Sibanda ocula uMasgandi. Bobabili bathi u-2018 ubungumnyaka wokulola amathalenta, kukanti-ke ngo-2019 bazabe sebesidla izithelo lezithukuthuku zabo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala kwezempilakahle ngesikhathi odokotela beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa ebulenjini eye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Indebele. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama langu-6:30 ekuseni. Kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 la ku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Indebele.